Tunga Milinko Mo stands by.
Siyabonga endimi yake locho nga lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 ngomabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi abe embassy ahambise ugwalo lethu kupresident Zuma kwenzela amabutho akhe bekade amapolisa bakwanise ukuthi bacontrol situation kwenzela ukuthi abafowethu labodadewethu abase-South Africa bangabantu emdlamela lo wesilibona e-South Africa.
Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu angamakholo phose amathathu atshengisele esigodlweni se-South Africa eHarare phezu kodlakela oluqondiswe kwabokuza e-South Africa. Abebandla le-MDCT khonapha eMelika labo bayatshengisela esigodlweni bekhonona ngodaba lukaItaitsamara. Uhulumende uthi amalungiselelo okunanza uzibuse kusasa asisemaphethelweni esigabeni zonke zelizwe, njalo umongameli Robert Mugabe ubikwa ube sedilini labantwana lamhla e-City Sports Stadium eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu angamakholo phose amathathu atshengisele esigodlweni se-South Africa eHarare namhla phezu kodlakela oluqondiswe kwabokuza olwe-xenophobia e-South Africa. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Afrika ebihlatshelwa ngamalunga alezinhlanganiso abephethe amabhakana abelemibiko ehlukeneyo isola okwenzakala kwele South Africa etshengisa ukudana phezu kwalezi zihlakalo ngesikhathi enikeza incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli wakwele South Africa eZimbabwe. Yamukelwe ngumsekeli wommeli weSouth Africa uleli unkosazana Phumla Andy Makhwabe obonge ukuba khona kukameya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ukuphelekezela la malunga. Wathembisa ukuyidlulisela phambili kuhulumende wakhe. Umqondisi wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association, CRA, umnumzana Mfundo Mlilo, ungomunye wabamanyane labanye ukuya kwethula lincwadi.
Sifuna ukuthi abe embassy ahambise ugwalo lethu kupresident Zuma kwenzela ukuthi amabutho akhe bekade amapolisa bakwanise ukuthi bacontrol situation kwenzela ukuthi abafowethu labodadewethu abase-South Africa bangabantu emdlamela lo wesilibona e-South Africa.
Kodwa lokhu kukhalaza, Umlilo uthi kakusoze kuphelele ekuqondisweni kuhulumende wakwele South Africa kuphela, kodwa lakuhulumende kamongameli Robert Mugabe athi kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakuleli ngokuzitholisa okudingakalayo ukuze zithole inhlalakahle eziyidinga kwamanye amazwe.
Abantu abaningi abase-South Africa abavele eZimbabwe basuka bebalekela umumbu ukuthi kakunamsebenzi, abanye bakhona abantu ababehlukuluzwa ngendaba zepolitiki. So sithi uhulumende kalungisise lokho okwenza ukuthi abantu babaleke bahambe bayi-South Africa.
Okuyinto egcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavelas Khumalo. UKhumalo uthi okunye njalo okubafuqileyo njengeChitrust ludaba lokuba iningi lalabo abachapha besiyaphatha imisebenzi yokuziphilisa kulelo lizwe kwizakhamizi zeChitungwiza.
Thina sibone sile lungelo lonalelo lokuze sisukume sibambane labanye amaZimbabweans abaconcerned labo. Sihambe e-South African Embassy siyothengisela khona ngale, sibanikeza ugwalo lokuthengisa ukuthi hayi izinto ezenzakalayo ngaphetheya kukaLimpopo sithabi lazo. Kunjalo bafuze bona njengohulumende bahlale phansi bayenze ukuthi zonke izinto zona lezo ezenzakalayo, ukutshayana, ukubulalana, ukulimazana kumiswe khonoko.
Lanxa amapolisa eke abalela ukuya kwethula incwadi yesikhalazo kummeliwa kwele South Africa ethi akalabo abantu abangaphatha lomsebenzi, isimanga yokuba bebekhona kulama ofisi lanxa bengazange bahlukuluza labo abekade bekulombuthano. Lincwadi ikhumbuze uhulumende wakwele South Africa ukuba kungumlando wakhe ukuba alondoloze amalungelo omuntu wonke, kungakhathalekile ukuba yisizalwane sakwele South Africa loba hatshi, njengalokho kuthiwo isisekelo salelo lizwe kanye lezivumelwano angena kizo phezu kobudlelwano labakwamanye amazwe. Abenhlanganiso ye-South Africa Human Rights bona bakhuthazwa ukuba bayihlolisise inkulumo yenkosi uGoodwill Zwelithini leyendodana kamongameli welizwe umnumzana Edward Zuma kanye lekankosazana Lindiwe Zulu. Abakade betshengisela laba bagcine belubhekisa e-Media Center eHarare lapho kuke kwaba le mizamo yokubalwisa ivelela kuhlekana labontanga bezanu PF abasebenzela endaweni ye-5 Avenue bucwadlana lamahofisi wommeli we-South Africa okuvinjwe ngamapolisa.
Zuma wakauraya! Zuma wakauraya!
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje ukuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe kwele South Africa kubikwa kuqhubekela phambili lanxa uhulumende wakulelo lizwe eqhubeka ngokuchumayela ivangeli lokuthula. Umeli weZimbabwe eSouth Africa umnumzana Isaac Moyo uveze namuhla ukuthi isigodlo sakhe siphakathi kokuqoqa amabhasi okuthwala izizalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya ikakhulu eziseDurban. Umoyo uthi njalo isigodlo sakhe sisebenzelana logatsha lwe-immigration eSouth Africa emizameni yokutholisa abangelamaphepha ingwalo zokuhambisa ukuze babuyele ekhaya nxa befuna. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo oseJohannesburg kwele South Africa.
Abantu abakhathesi ngathi ngakufaniswa lokuthi bami amadlodlongwane. Kulendaba eziningi ezibhodayo abantu kuma-social networks, kuma-Facebook, kuma-WhatsApp, ukuthi haya ubani bani bathe bazahlasela, abantu bahlasele lapha lafana. Kungako ukuthi abantu ngathi bathithibele ukuthi kanti kuzenzakalani. Kuke kwathiwa ukuthi lana eGoli abanye abalezolo bazivalile, bezivala ngenxa yokuthi besaba ukuthi kungenzakala kube lodlakele. Kodwa kukhanya ngazathi endaweni njengabo GPS Town, abantu la abahlala kakhulu abahlala emahostela yibo nje abangathi bayatoyitoya bayahlangana behlabela izingoma begqugquzela lolo dlakela. Kodwa-ke kungaka owamanje eGoli kulalokhu nje ukungahlaliseki.
Khona uhulumende we-South Africa Nkomo ungathi wenza konke okusemandleni akhe na ukuqeda ubudlova lobo?
Ngokubona kwami ngathi uhulumende akukazanga ku-prioritize le indaba yokuthi kulabantu bokuza owama-immigrants. Ungathi into nje ayiyekelele ukuthi uzabona ukuthi kuzayenzakalani. Kodwa sizakhumbula ukuthi into le kudala yaqala ikakhulu ngo-2008. Ongaka ukuthi uhulumende walapha ube lethuba lokwazi ukuthi into ezinje zingayenzakala. Kodwa engikhuluma kwamanje ungathi naye uphelelwe ngamaqhinga kungenxa yokuthi ubengazimiselanga or ubengazilungiselelanga ukuthi ahlangane le simo esinje. Laloba nje impawu bezikhona ukuthi abantu lapha emphakathini kubo Soweto la kwamanye amalokishi abantu bebevele bethukutheli.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abebandla le MTCT abasemelika lamhlanje batshengisele phambi kwehofisi yomeli weZimbabwe khona pha emelika betshengisa insolo yabo ngokungazihluphi kukahulumende ngokunyamalala kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara yena othunjwe kumaviki edlula amahlanu edluleyo. Besuka lapho balubhekise ehofisini yomeli weSouth Africa ukuya kwethula isikhalazo sokusola udlakela oluqondiswe ebantwini bakwamanye amazwe olwe-xenophobia kwele South Africa. UChris Gande weStudio 7 ukhonale lapho okulabatshengiselayo laba. Siyakwamukela uhlelo, Chris.
Yebo, Ntu.
Ye, ungasichazisela kuhamba njani khona ngapha?
Hayi, okwakathesi sekungani sekuthule nje kancane, kodwa belokhu bekhona abanye abasekeli bebandla le-MDC phandle kwe-embassy isigodlo sommeli weZimbabwe lapha eMelika. Okwenzakele ukuthi bathe bebuya le petition yabo kade befuna ukuyinikeza izisebenzi zakhona futhi ziphe u-ambassador, bathola kuvaliwe kukhiwe eminyango lapha behluleka ukuthi bazenzani. Kodwa sikhuluma nje belokhu bemile bekhangela becebisana ukuthi sebezathatha nyathelo bani. Kodwa kathesi manje ngingakuqhubeza kumgcinisihlalo wesigaba seMelika lapha e-MDC uMnumzana Dan Moyo. Mnumzana Moyo.
Yebo, kusiphe.
Yebo, Mnumzana.
Yebo, Mnumzana Moyo, siyakwamukela kuhlelo. Ungasitshela ngenjongo yenu kanye lokuthi sizokuthiwa lithole kungela bantu izisebenzi zesigodlo bezingekho. Kuhambe njani?
Akusikho ukuthi abekho, Mnumzana Nkomo, ngoba ukhona ophumileyo nje khonapha silokhu silindile la ngaphandle and uyatsho lokuthi u-deputy ambassador ukhona phakathi, kodwa singasho ukuthi siphoqode okwesikhathi eside awukho muntu oko waphendula. So siyazi ukuthi bakhona phakathi, benze ngamasibomo ngoba bebengafuni ukwemukela i-petition yethu.
Akula seliyakwenzani pho?
Hayi, kutsho ukuthi la ukhona ophumileyo abathi uyi-attache khonapha kuthiwa ngumukhuphe, uthe yena u-deputy ambassador ukhona, uthe uzokwehla. So sizomlinda sibone ukuthi uzokwehla ngasiphi isikhathi. Kulapho-ke sizomnika khona i-petition. Ma engehlanga sesikhangelela ukuthi kusasa size kuthiwa u-ambassador uyabe khona epaki lapho kwenziwa khona ama-celebration awe-independence. Sifuna ukuthi siyomnika lapho i-petition.
Sizwa kuthiwa lilo olunye uhlelo njalo lokutshengisela esigodlweni se-South Africa ngendaba yodlakela lokucwasana ngobuzwe. Kusichasisele.
Ye, into enzakala eSouth Africa ayingeke ize ivunyelwe noma kukuphi empilweni yabantu, ngoba ukuthi abantu bakithi, isizwe sakithi sibulawe ngendlela ababulala ngayo abantu. Abantu sebehlezi bethukile, abasakwazi ukuya emisebenzini, abasakwazi sithi thina uhulumende weSouth Africa kumele ayistophe le xenophobia eyenzakala eSouth Africa elizweni lapho.
Hayi, siyabonga Mnumzana Moyo.
Hayi, kulungile baba.
Lo bekungumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Sixoxe njalo le ntathelisindaba yethu uChris Gande okhona le esigodlweni seZimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ilanga lokunanza uzibuse weZimbabwe ele independence kusasa, lapho kuthakazelelwa iminyaka engamashumi amathathu lanhlanu ilizwe lithole uzibuse. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Italy. Amapolisa kwele Italy abikwa esebophe abantu bokholo lwesimuslim abalichumi lanhlanu abanakanelwa ukuthi yibo abaphosela abokholo lwesikristu abalichumi lambili olwandle lweMediterranean Sea ababe phakathi komkhombi obulubhekise eEurope. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubulala befuqwa lukholo lwabo. Amavoti abikwa lokhe esabalwa kwele Sudan ngemva kwensuku ezine kuqhutshwe ukhetho kulelo lizwe olokudinga inkokheli olubikwa belungela abantu abaningi ekade besiza ukuzovota njalo olukhalalwe ngabamabandla aphikisayo. Uhulumende othi amalungiselelo okunanza ilanga ilizwe elathola ngalo uzibuse kusasa asefike emaphethelweni esigabeni zonke zelizwe njalo umongameli Robert Mugabe ubikwa obesedilini labantwana lamhla eCity Sports Stadium eHarare ngaphambilini kokukhuluma emkhosini wakusasa eNational Sports Stadium njengenhlala yenza. Indikimba yalo nyaka ithi Zimbabwe at 35, Consolidating Unity, Peace and Sovereignty. Okukhomba ukuthi ele Zimbabwe lilondoloza ukubambana ukuthula kanye lozibuse oweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu edluleyo. Asizweni ukuthi ibandla leMTCT lithini ngomkhosi wakusasa. Kungxoxo esiqhubelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai kasihambi kumkhankaso welanga likazibuse ngoba thina sithi abazibusayo ihlekanyana yalabantu bezanu asebehuquzwe umnotho bathatha abantwana baseZimbabwe babenza izisebenzi zabo zama-tuckshop. Namhlanje asilamankampani izibhedlela zilamithi, izikola zilamabhuku, izikola zilamatitshala. Vele yingxabangxoza, ndikhuluma kunjenje eMzantsi Afrika. Abantu abethu sebebuliwe, bayagwazwa, bakhitshwa amathumbu, babhotshozwa amakhanda ngokuthi babalekela ubukhokeli bezanu obuwalisa ukuthi babe ngabantu bayadinga imisebenzi ukuthi bagcine imoli zabo.
Abanye benu bezanu PF bathi lokhu akutshengisi ukuthi lina liyathanda ilizwe lenu ngoba uzibuse akufanani lezombusazwe. Likwehlukanisa njani lokho?
Ilizwe lethu silithanda imihlolo. Yikho namhlanje lokhu esisila kusukela ngo-1999 sizama ukuthi sikhiphe ubugqili bezanu PF indlela abiza ngayo abantu besiZimbabwe. So thina ilizwe salithanda esingakuthandiyo yizani esisibulalele impilo. Namhlanje sonke sesingabantu sesihamba sidengisa emigwaqweni, sidengisa amanzi, sidengisa ama-tuskazi, sidengisa ama-tukutuku. Abantu abafundile baya ema-university bayapasa. Namhlanje udengisa ama-tukutuku emigwaqweni. Ungalithandi ilizwe elinjalo ikhokhela abantu abanjalo? Thina sithi ilizwe salithanda esingakuthandiyo yizani. Izani ungayitshaye phansi, sesikhathele, sesidubekile, sidla iy'nqoqo zomlomo. Uma ngoye ulale eziko, amakhampani avalwa ekuseni emini ntambama. Thina sithi ukuzana hambanini, sike sibumbe ilizwe lika abantwana basezimati basuke egoli ababulawa khona, babuye bazosebenzela ilizwe labo.
Kuyikuthi ibandla lakho lisembusweni, ubona ingani ngabe kungcono yini elizweni?
Kakhulu, ayisho into yokubuza. Ngoba sathi singena kuhulumende womanyano wenkazado satshengisela uZulu lanxa thina saphiwa ama-ministries awe-social awe-economic ministries but sadiliva. Kwasokule sinke sedola for two ezibhedlela kwakusele mithi ezikolo kwakusekule amabhuku imisebenzi yayisivuleka. Bona sibhizi ngapha thina silungisa ilizwe bona babhizi balungisa ukuthi bazantshontsha njani ukhetho. Sebatshengisa uZulu uyakwazi ukuthi njengebandla le-MDC siyakwazi ukuthi siliguqulele ilizwe sikhombe ngabaphakathi.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 kobulawayo. Kathesi sokwesikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli elithumele ngeWhatsApp.
Sikukhangele sibili ukuba usuku lo kuthola uzivuse kwelizwe lethu laseZimbabwe lusondele ke lapho lathola khona uzivuse ngom ngo-1980 ngoba suka sikukhangeleke thina ukuthi ke uzivuse wakhona lo ukutholakala kwakhe elizweni laseZimbabwe sibona ke engazange elethe utshintsho kuthiwa kubunja independence babekumba ukuthi thina njengabantu abamnyama ke sithole ukuzivusa sithole impilo enhle kodwa sehlule ukuzivusa nabo bonabo abayibo abaya empini okugocela abantu abanjengabomama ababephekele emaphandleni obaba ababeyibo ababejibhula labomama wawuthiwa ngothi ngwido kabazange bazithole imfanelo zabo lakathesi balokhu beqhubekela phambili berojwa ukutshengisela ukuthi i-independence kasilayo vele thina elizweni lethu lasezimbabwe ukuthi i-independence kuthalisana i-independence ngekapresident omngabe lo nkosikazi wakhe uGrace Mugabe khonale behlezi ngoba khonapho ungakhangela futhi uzathola ukuthi abantu bayakhithisa izimali ama-$3 okuya kwi-independence ilizwe lelo lifanele libe yile liklema imali yokuthi abantu bayenze i-independence lokufana nokuthi nje siyadlala amatope nakulanto esiyenzayo elizweni lethu lasezimbabwe sitshelana amanga ukuthi sinothileka sinothanga singabayanga ngoba abayibo abalweli bempilo yenkululeko baziswele imfanelo zabo abayibo abalela belilizwe lasezimbabwe ukuze sithole into okuthiwa ngozeluse
independence yisigaba esinye sithi sikhululekile abathi bakhululekile thina sikhululekanga mina njengami Mrs. Mabhena kodwa nxa ngikhangele independence ngo-1881-82 yayimnandi ngoba sasisuka kuzivuse izinto zonke zikhona sisanda ukuthathela amabhunu izimota zokuthwala ukudla iziphala zigcwele yonke into sasingabuzi noma singathini dlala kwakubuya masinya khonapho so independence kusiyasuka ku-83 yabanhle kusuka ku-84 yayisimbi sokuchayana sokuthena sokubandlululwana mina independence angiyikholisisi ngoba ngangichingwilo sijibhula nabobhudi njalo futhi sijibhula nabobhudi sithwala amanzi athisa siyasentabeni kuyanika amakhomrade ukugezisa ukuchoba intwala ukuthini uku-ayina intwala zonke lezana babe bahle yitho mama bepheka izithwala bebuya lazo ebhesini incama ukhomrade sebona ukuthi kunzima uyathi sihambane endaweni engaka kula mabhuni kuyekhangela amabhuni ukuthi ami njani wena uyahamba ungelasithala ungelani ngosuzawongorora ombhobho esihli ecathile so sithase sithathe uzivusa thina sikhangelwanga ukuthi kulo sivilo lo mgibha kulabo mama ababephekela la namhlanje lokho kuyingangithithi 30 years thina singelalizwa njani sizubuhlungu kakhulu vela sifuna ukuzwa ngakho kodwa izanu p f sikuyo siyakhangela i-independence abayibo abanesihlalo yibo abadlayo abakholisayo
igama lami ngusipho s mthunzi ngilapha e-Johannesburg kuyadanisa lohlobo uba sikhulume nge-independence eZimbabwe ikakhulu thina esasihambile empini siyadinga leli lizwe elithi iZimbabwe namhlanje sigcwele amazwe sibulawa izonophobia ngenxa yento esayihamba sayidinga ngasasisazi I think sasingeke siqhubeke sixhase impi yokuthi sikhulule ilizwe libe ngeleyani indlela namhlanje abantwana bayahlupheka abafundi izikolo zidilikile konke kubi siphila nzima emazweni basithethisa siphila impilo yobuhlungu okubi kuyadanisa kakhulu lala besabancedisayo khathi sikhona e-South Africa sebeyibona abasiphendukelayo ngikhumbula ngelinye ilanga sihamba sisewange siw ganga silalo bemkhonto wesizwe kanti singakwazi sidinga into enje o unkulunkulu ngabe yasizwela
Siyabonga labo ngabalaleli bethu bekhuluma ngelanga lakusasa usuku lwe-independence. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sixoxa lembongi yeGwanda edumileyo umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu. Yena usipha inkondlo ehaya amaqhawe kanye lezakhamizi ezaphatheka ngendlela ezitshiyeneyo kumzabalazo wenkululeko.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
guka
yeyikunye ngegerato lovichana kona sekwanda ajakalezwa ngokudlala njalo leimbongi indoda ekhaveli 1 nganikeza inkonzo yamaqhawe ulalani ngokuthula lalalini ngokuthula lina majaha lamantombazana athelela isigazi senkululeko namhlanje ukulithi lapho likhona ngalenza abantu babethe mathuneni kimi lokho kuyize ngoba elisingayinhlanga inkubalo lasuka laya eRussia lasuka laya eChina lasuka laya eCuba ngoba okwamathaleni kwase kwehlule eGeneva liqansa amaqaqa lidabula amahlathi zalidla ingwenya emfuleni iphango lathi ozathame mntwana nehlabathi salidla isikhali sefitha kukanti abanye baqhubela mazombezombe naze layafika nafika zalipheka iy'ngithi zezimpi nazibona mangamuthi lenkululeko nafuthela kwashaka mhla ushona indlovukazi unandi labo kamzilikazi nhleza kuthebokwesithu unkulumane nagodla umlimi omlomo ongenalimi lahuba okwenhle ingenenge emachaneni wakhala empumalanga wakhala entshonalanga wakhala wonke amagumbi amane omhlaba lafa ngenxa lithanda ukuthi sizibuse izolo ledlule kwedlule okwembokodo lelitshe lathiswa lilanga elibhebhade okwegena lanethwa lezulu lanethwa yimvimbi lalala embalini ligamele izinyoka livuka libuzwa amavuko ngamagwababa litshoniswe izikhova lamakhankha lina ngiyalesaba lafa ngenxa lithanda ukuthi sizibuse lafela khona ukuthi silingane lafele nenhlala kahle kazulu ujesu yena wafela izono zabantu lina-ke kungesigazi lenu ngasi yini unsulaboya osilahlwa ngekhanda namhlanje silozibuse ngenxenizwi siyalikhulekela ebusuku nemini lalanini ngokuthula maqhawe ezimbabwe wangigwedha ingalo wangigwedha inyawo wendoda ubulima kabuhlaleki buthole sizwe mina majahabazi ntombe zalelilizwe igazi lagenza ngesifundla kwagcwala amagama ngithi bayethe maqhawe esizwe bayethe majaha lamantombi ezimbabwe le bayethe bobaba ngitholelane lalipheka ngoba owayesilonga owayekhangela owayekhona wahlukuluzwa madoda sakudinga khonoko asebenzeni nzima kasibambeni sibe into wani ngiyabonga maqhawe ezimbabwe philani ngokuthula yini upho kancindi siyabonga
yaze ya mnandi inkondlo akusitshayele phela eka mqabuko unyongolo ubaba wethu
ngomo Joshua Nkomo wena Nkomo awuthithelwa inkunzi yahlatha ngamathola amhlophe kwatumbi balemicuthi yezimpondo wena adele ukudla isithaba sabathumbi wena mcakulo wezane zihlangane entumbani sibothitheka tekwashumba yezimbabwe wena uthe wokhothama wakhala abantwanyana wakhala uzulu kwaze kwaqonda nezitharo ebhethu ugabriel mgabi wena khosi amakhosi wena mhlothovuka ubhekeki amehlo kangangesebezela ngalibalela ebusika sesaba wathona kankomo wathula kwathi xaka wathona kankomo bakhala omama wena qhawela maqhawe wena mdala wenduku yakhe wena osebenza nzima usebenza uhlangene umanyene lamanye amadoda ngithi lanamhlanje bayakunqoma amadoda lanamhlanje siyazibona itriti kobulawayo uzwafakwa lesithombe sakho mfokanyongolo lachitheka izulu ngane zinyembezi ngani kuyakhalwa kanti abantu bathabile kwadliwa kwathi lawe umnyanga wavuka waba ngumuntu ngitho ngoba sikhona sezimbabwe sithi nalani ngokuthula iqhawe kanisi liyalala bayethe mqabuko bayethe kankomo bayethe qhawe lesizwe father zimbabwe engikhulumayo
Abafana beinsingizi sibabongeke ngengoma yabo lapho bathi lamlela ndwandwe. Siyazi bayadlala namhlanje Austria lapho abahlala khona ovusa emkhaya labo Dumara sibafisela inhlanhla sibonge njalo imbongi unqindi Lerato Ndlovu ngenkondlo zakhe zokuthakazelela ilanga likazibuse silifisela ilanga lakusasa elihle kanye lempelaviki elijukela olivalelisayo mthwakazi muntungameli Nkomo lilanga.